Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 28 Mabasa 2022 mu Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
ngikhuthazalela umphakathi ukuthi kusasa ngolwesihlanu mhla ka 29 April sibe sigqoke zimnyama. Lapha sifuna ukutshengisa ilizwe ukuthi siyakhala. Abantu kabasakwanisi ukuqhubeka ngezimpilo ngenxa yokuthi akusaphileki ngokuphela okwenza amaprize.
Mihlanganiso yababalisi bemaphandleni ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isicebise uZulu ukubana aqobeke umnyama kusasa ngolwesihlanu njengendlela yokutshengisela ukuhlukumezeka ngentengo yempahla elokhu ikhuphuka nsuku zonke.
Currently, rentals are being charged in US dollars, and also other food outlets are charging in US dollars. If you go in the supermarkets, you find other supermarkets are actually charging the black market rates, and this is making it difficult for the workers.
Yabenhlanganiso ye Zimbabwe Rural and Urban Councils Masses Workers Union bakuteza abaqhatshi ukubana balandele ukwenziwa nguhulumende ukutholisa izisebenzi zakhe ingxenye yeholo lazo ngedola lemelika. Bayakhala beZimbabwe kulandela ukutshona kukasomahlaya olodumo uClive Chigubu okhulelwe ngumkhuhlane wemvukuzane. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni yama-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isicebise uZulu ukubana agqoke okumnyama kusasa ngolwesihlanu njengendlela yokutshengisela ukuhlukumezeka ngokuqonga kwentengo yempahla ekhuphuka nsuku zonke osokuthwalise abantu nzima. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngesikhathi sokulungiselelwa ukuvulwa kwezikolo ngolwesibili mhla ka 3 iNkwenkwezi, ababalisi benhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ye-ATUS bathi bakhangelele ukuba umqhatshi akhangelisise iholo phambilini kokuvulwa kwezikolo ngoba intengo yempahla isikhuphukile. Kodwa iholo labo lilokhu liphansi. Unkosikazi Thembekile Ncube, umgcini sihlalo welupane ku-ATUS, uchasisa ngabakuhlelele usuku lwakusasa.
Kusasa kuzabe kugqoke izigqoko ezinyama, kuyikukhala kubonisa ukuthi intengo yezinto isikhwele kakhulu, iholo esilihola seliphansi kwesizinga sobuyanga. Ababalisi sebengabayanga. Izikolo ziyavulwa kuviki elizayo. Njengababalisi sifuna ukuthi uhulumende eqale ekhuphule iholo lethu lube yi-$540 before sihambe ezikolo. Kungela lokho asenelisi ukuya ezikolo.
Lokhu kusekelwe unkosikazi Linia Nkiwane, umsekeli kamgcini sihlalo esigabeni seMidlands enhlanganisweni yinye.
Ngikhuthazalela umphakathi ukuthi kusasa ngolwesihlanu mhla ka 29 April sibe sigqoke zimnyama. Lapha sifuna ukutshengisa ilizwe ukuthi siyakhala. Abantu kabasakwanisi ukuqhubeka ngezimpilo ngenxa yokuthi akusaphileki ngokukhwela okwenza amaprize. So ngiyakhuthazelela wonke umphakathi ukuthi kusasa sigqoke kumnyama sitshengise ilizwe ukuthi hayi thina siyama and asivumi isimo esesenzakala khathesi.
Unkosikazi Ruth Siwela ongumzali olabantwana abasaya esikolo uthi uhulumende kufanele abone ukuthi izisebenzi zakhe zihola imali eyanelayo ukuze zingahlali zikhonona njalo nje.
Ukustrayikha kwababalisi akukutsha, so uhulumende ufanele laye abone ukuthi izisebenzi zakhe zileholo elanelayo. Imali eholwa ngama-civil servants ebuhlungu ngoba ibhondi liwa ivalwe nsuku zonke. By the time beyithola vele yabe singasathengi lutho. Ongcono ukuthi uhulumende engxenye abaphe vele imali yonke iyi-forex ngoba ngaza kwezi salary ngebhondi izakuwa vele ivalu. Yikho sizagcina sibona ukuthi ama-strike khona la amatisha azahlala ekhona and abantwana babagcina bengafundi ngendlela eqondileyo.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uMnumzana Thawungana Ndoro walile ukuphendula imibuzo ephathelane leholo lababalisi kodwa usanda kwethula umbiko othi izikolo sezilungele ukuvula kuviki elizayo.
It's all systems go on Tuesday, the 3rd of May, as the schools are open for the second term. All protocols are in place for the prevention and management of COVID-19 in our schools.
Konke sekulungele ukuvula kwezikolo mhla zintathu kuNkwenkwezi lapho kuqala ihlandla lesibili. Zonke inhlelo sezibekiwe ukuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19 ezikolo. Sithanda ukukhuthaza njalo abazali bonke ukuthi balungisele abantwana ukuvulwa kwezikolo.
Umphathintambo wogatsha lwezisebenzi zikahulumende, uMnumzana Paul Mavima, walile ukuthatha ilizwi kodwa uthe uhulumende kalasikhathi eside ekhweze iholo lezisebenzi zakhe. Lokhu kwenziwe ngenyanga kanhlolanja lonyaka ngesilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini i-20% lokuba enye ingxenye yeholo abazayithola ngedola leMelika engaba likhulu lamadola i-$100 kanye lokunanzelela ukwehlukanisa kweholo lezisebenzi kuhambelana lezicoco abalazo zokuhlala emsebenzini kanye lemfundo. Izisebenzi zikahulumende ziphinda njalo zithole amadola eMelika angamachumi ayesikhombisa lanhlanu, i-$75, ephathelane lokusebenza phakathi kwe-COVID-19. Umsekeli kamongameli uMnumzana Constantino Chiwenga ekhuluma emhlanganweni wabosomabhizimusi embukisweni weZimbabwe International Trade Fair izolo kuthe akula sizathu sokuba intengo yempahla ikhuphuke. Wengeze ngokuba uyananzelela ukuthi i-COVID-19 kanye lempi ephakathi kwele Russia le-Ukraine kungabe sekudale ukungahlaliseki kwentengo yempahla, kodwa isimo seZimbabwe siphehlwa yikungaziphathi kwamabhizimusi ngokucathamela ezomnotho welizweni. Uqhubeke ethi amanyathelo afakwe libhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ, okwengeza umthelo ozalwa izikwelede kanye lokwehlisa imali esetshenziswa nguZulu elizweni kuzindlela ezitshengisa ukuzimisela kukahulumende ekwehliseni intengo. Ubuye wakhuthaza osomabhizimisi ukuba basebenze ndawonye lohulumende ngokulandela amanyathelo alesithunzi kwezamabhizimusi kanye lokuchiyana lomkhuba wokukhweza intengo mahlayana. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abenhlanganiso elwela ilungelo labongi abasebenzela omunisipala eZimbabwe Rural and Urban Councils Nurses Workers Union bakhuthaza abaqhatshi ukuba nabalandele ukwenziwa nguhulumende ukutholisa izisebenzi zakhe ingxenye yeholo lazo ngedola leMelika okunganceda ukwehlisa inhlupho ababhekane lazo. Ngentathelo zendaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Linkuthazo iza ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukunanza usuku lokuqakathekisa izisebenzi emhlabeni jikelele olwe International Workers Day ngensonto mhla ka 1 Nkwenkwezi. Umkhokheli weZimbabwe Rural and Urban Councils Nurses Workers Union uMnumzana Simbarashe James Tafile Nyika uchasisa ngenkuthazo yabo le.
Currently, renters are being charged in US dollars, and also other food outlets are charging in US dollars. If you go in the supermarkets, you find other supermarkets are actually charging the black market rates, and this is making it difficult for the workers.
Kunje imali zama renti zihlawuliswa ngama US dollars. Abathengisa ukudla benza lokho ngama US dollars. Lokho kusuka kube nzima kuzisebenzi.
Kwasekelwa ngenye ingcwethi kwezomnotho elizweni uMnumzana Masimba Manyanya owake wasebenza ebhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe.
Just look around the community and get basic facts from what we observe as human beings, the circumstances in which our fellow human beings are surviving. Access to bread, for instance, or access to millennial salt, sugar, those kinds of things.
Ukukhangela nje emphakathini ukuze umuntu uzwisise ukuthi abanye bethu abaphila kanjani, khona ukwanelisa ukuthola isinkwa nje loba ukuthola yona impuphu sekuzima kakhulu.
Unobhala jikelele enhlanganisweni elwela ilungelo lezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, uMnumzana Jafet Moyo, uthi inhlupho ezibhekane lezisebenzi ezihlala zikhala ngazo zingalungisiswa kuphela uma uhulumende osembusweni labezombusazwe bengazinikela ukulungisisa umnotho welizwe.
Kungaba lula nje nxa singaphakamisa ezomnotho phakathi kwelizwe lakithi. Kungaba lula sibili ukumangalisa imisebenzi kayitholakala eZimbabwe, ama opportunities kayitholakala eZimbabwe.
Uqhubeke umoyo ethi kunengi okungenziwa nguhulumende ukuthuthukisa impilo zabantu elizweni.
Taluba siyaqondisa phela kumbe siyakhangela ukuthi lona idola lethu lingaba lohlonzi ngayiphi indlela. Yikho okuqakathekileyo ke.
Uhulumende uhlezi esithi akenelisi ukutholisa iholo lezisebenzi zakhe ngedola leMelika njengalokho ezihlezi zikukhuthaza ngoba engelayo imali eyenelayo yakwamanye amazwe. Kunyanga esanda kwedlula uhulumende uthi uzamile ukuba leyinye ingxenye yeholo yama-allowances aseyitholisa izisebenzi ngedola leMelika, kodwa zona zithi lokhu akweneli. Zikhala ngokuthi lokhu akusinto engenziwa kwesikhathi eside ngoba lezi kuzimali ezilakho ukumiswa yiloba yisiphi isikhathi. Abalwela amalungelo ezisebenzi elizweni jikelele bakhala ngokuthi iholo lezisebenzi zonke ezikuhulumende lakumankampani azimeleyo lokhe lincipha mihla ngemihla ngenxa yokukhuphuka kwentengo yento yonke elizweni okuqalisela ekuqongeni kwentengo yamafutha ezimota. Izisebenzi zikhala nje ngokuncipha kweholo ngaphambilini kokunazwa kosuku lwezisebenzi emhlabeni jikelele olwe-International Labour Day. Lonyaka usuku lolu lunanzwa phansi kwendikimba ethi United Workers for Social and Economic Advancement. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Bala jikelele womanyano wamazwe omhlaba we-United Nations mnumzana Antonio Guterres wethekelele ele-Ukraine namhlanje lapho athi abantu makhaza yibo abathintwe kakhulu yimpi eqhubekayo kulelo lizwe elahlaselwa ngele-Russia. Mnumzana Guterres ofike emadolobheni agoqela iBorodyanka, Irpin leBucha lapho watholakala imizimba yabantu makhaza ucatshangelwa ukuba nababulawa libutho leRussia elalikuleyo ndawo. Uthi United Nations izaphathisa abantu ngoncedo olujiyeneyo. Umongameli Joe Biden wele Melika ukhangelele ukwethula umbiko ngoncedo ilizwe lakhe elizalunikeza ele-Ukraine. Ngokuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Angliston Sibanda ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Le impi eRussia le Ukraine inzima ukuthi singathi inga elizanqoba yilipi ngoba mina vele kokuqala kangikholelwa ekuthini abantu kumele baze badubulane babhombane babulalane bengabantu. Bekufuza ukuthi kwakufuza ukuthi vele kokuqala kuhlaliswane phansi. Nxa sikhuluma ngokuba justified kwempi kufana lokuthi besikwazi vele embalini ukuthi kwakule NATO, kwakule Warsaw Pact, kwakuvunyelwene ukuthi abe NATO bangaye qima ingcele bengena kumazwe ayekade engamazwe ayengawe Soviet Union isabambene. So kwenziwe ngabo Melika labo Polama labangane babo abe NATO ukuthi bayetholakala bebasumlilo befusa induku zabo kumakhelwane weduzele Russia bekuvele kungaqondanga ekuqaleni. Kasithi thina ngo-1961 kwaba iRussia la i-US yayisase i-Soviet Union yathatha layo yafaka izikhali zayo eCuba 91 miles from America. Elemelika kwaba lomsindo omkhulu kakhulu lapho kwathiwa i-Cuban Missile Crisis. Lanamhlanje leMelika alikho happy, alijabulanga ngeVenezuela. Leli America kalijabulanga ngeArgentina angamazwe akholwa kumfundiso zesikhomanisi ezivela kwele Soviet Union. Kanti manje nxa yona iMelika yona ingekho he ingajabuli ngabo makhelwane bayo abadla le Russia, yona ifunelani ukuthi Russia ijabule yona nxa isidla lamazwe anjengabo Latvia labo Georgia khona ngale labo Ukraine. Kuyafanana into lezi. So kwakube kuvele kumele ukuthi kungafiki khona apho, bekumele ukuthi kukhulunyiswane. Nxa belokhu beqhubeka besenze njalo, baqhubeka labo futhi abe-Russia bezigwaza ngowabo abe America, I mean, la manyama zibes kwasa ngowabo, ngobi Russia kungani impile ibebe ilungiselele, katesi sebe vala ama ikasi ukuthi ngafiki ePoland la kubo Hungary. Kuza pambanisa abantu makaza abangalani lempi kanti ngabakhokheli nje okumele ukuthi bahlalisane phansi bakhulumisane.
Lo mnumzana Angliston Sibanda incwadi ecubungula izombusazwe limuzwe ixoxa lapho ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Live talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazane ukumelana nalenhlupho ababhekene nalazo empilweni. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Uhlangothi oluphenya ukusetshenziswa kwemali ekolijini leBoston University. Ule Global Development Policy Center luthi lehlile izinga eleChina eluboleka ngayo imali amazwe akuzukazi leAfrika ngesikhathi kukhala ubhubhane lweCOVID-19. Uhlangothi lolu luthi izikwelede eziphiwa amazwe atshiyeneyo okuzukazi leAfrika zehle ngokufika phose amabhiliyoni amabili $1.9 billion ngomnyaka ka-2020. Umongameli Joseph Biden ucele namuhla ukuba idale leCongress livumelane ukunika eleUkraine imali edlula amabhiliyoni angama-33 billion yokuthenga izikhali zokulolonga ibutho ukuvuselela umnotho wakulelo lizwe kanye lokunceda abantu abathwele nzima ngenxa yokuhlaselwa ngeleRussia. I-Associated Press ibika ukuba uBiden wethule lokhu namhla eWhite House lapho atshele khona intatheli ezindaba ukuba ele Melika selinike eleUkraine imali edlula amabhiliyoni ali-13.6 billion kusukela ngesikhathi kuqhamuka impi kulelo lizwe.
Ukungaqhubi umhlangano wokukhetha inkokeli yebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change owe-Congress phambilini kokhetho lomnyaka ozayo oka-2023 sokudale ukudabukana kwemibono kubadlaleli. Abanye ngabathi lokhu kutshengisa ukungabi lomkhuba wombuso kantando kaZulu, abanye besithi njalo kumele ungenziwa lo mhlangano ngoba uzaletha ingxabano kubadlaleli lona ukhetho soluseduze. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxe labakungula uzombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu endawonye nesiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Sengezo Tshabangu onguye osumulala ingxoxo. Umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ucubungula ezombusazwe limuzwe xoxa endawonye lesiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Sengezo Tshabangu loChris Gande weStudio 7.
Njengebandla libandla elili i-roadmap yethu i-clear, ama-signpost ethu a-clear, siyakwazi lapha esiya khona. Sile-leadership esithi thina yi-interim leadership, caretaker leadership ebambileyo until ama-elections. Siyakwazi ukuthi akhona amanye amabandla, bakhona abanye abe-state, bakhona abanye abangafuniyo ukubana ibandla leli likhule, ababengacabangela ukuthi ibandla leli lingakhontesta i-election njalo liphume ngempumelelo aphuma layo. Abakhangelele njalo ukuthi leli bandla kumele lihambe ku-Congress. I-Congress yayazi ukuthi ivele iyadivida abantu kunzima ukuthi wenze i-Congress, wazekhona ababefuna omunye ababefuna omunye ukuthi ihile lisiya ku-election. Kodwa esizakwenza ukuthi we will unveil i-leadership, a new leadership ezabe yenzwe through consensus.
Okay, hayi kuyezwakala. Nanto-ke udaba umnumzana Ndlovu uthini wena ngalokhu?
Hayi, lokho nje vele I think even naye uChabanga uyazi ukuthi uyaziphikisa mayethi yena i-Congress ihlupha ngokuthi lo munye uyabe efuna wakhe noba yilibizo le-democracy lelelo. Ma kungasayenziwa-ke kulevu yeparty, abantu bayazibuza abathanda i-democracy asebekhathele ngokungabi khona kwekazibuse kutwa ngozibuse ngesindebele eZimbabwe mabe bona laba abathembisi kusasa beveza izinto ezifana nakhona okabakwenza ukuthi bathi abafuna ukuthi uyasho mpela yena ukuthi omunye yabe efuna omunye naye efuna omunye kuya divide kwenzelwani cabanga ukuthi abantu baforce ukuthi bangabi divided because i division vele yiyo into ezalwa yidemocracy. Umgabe mayebuye vela empini wazama ukuforce one party state ngaseneswi spirit ngona lo moya ukuthi abantu baba divided akubi le development efundiswa amazwe afana nabo Cuba and so on. So siyesaba after ukudubeka ngabantu beZimbabwe bedubeka ngaka ngaphansi kwezanu ukubona amabala bala yezanu PFism isiqala ukuvela kini besesaba nje ukuvula ispace kube democracy and dithathe ne-risk yena le ukuthi vele kuyabakhona i-division kuyabakhona ukuphikisana kwabantu which is okuyinto engekhoyo eZimbabwe esiyidingayo ukuthi kube khona. So iparty ma isehluleka ukupractisa lokho at party level siza kubona njani sekubusa ilizwe.
Nanko ke umbuzo mnumzana Chabango.
Okumele kube kliye ayisikho ukuthi iparty kayifuni i-democracy. Inkomo ziyahlabana esibayeni akutsho ukuthi inkomo zingahlabana esibayeni ayisezo nkomo zabomabhena sonkomo zabothabana ziyahlabana zeqe enye esibaya kusasa uyavuka uyifakele esibayeni kumbe uyifakele isigodo kumbe iketani ukwenzela ukuthi ingazeyeqe isibaya. Olesikutshoyo ukuthi we need guided democracy. Siyaku election i-democracy yona ngokwayo ningayiyekela lisiyaku election it results into anarchy. Besiyenzile i-democracy sidalisa lapho esavela khona ngo-1999 ama-leaders ekhethwa ngabantu siyakwazi ukuthi liyaze liyefika to another congress yilokhu li-divided abantu belokhu beyila amahonzi abanye belokhu bele-belief yokuthi sasifuna u-A abanye belokhu bele-belief yokuthi sasifuna u-B kuze kuyethatha i-5 years and thine sikutshoyo kokuthi i-election it's only 12 months in umnyaka osisele kuphela ukuthi siye ku-election.
Mnumzana Ndlovu, manje wena ngokubona kwakho ubona ungani lokhu ukungabi le Congress kungabangela na ukuthi abanye abantu bagcine bengavoteli ibandla le-CCC?
Kakhulu ngoba sebesesaba remember asikhumbuleni ukuthi ezinye zezizathu zokuya empini kwabantu abamnyama kwakuyikungavunyelwa ukuvota. Izizathu zaziyizenezo ukuthi abantu abamnyama bafundanga bazokhoza i-confusion bazovotela abantu abangayisubo balimaze inkokheli yelizwe ngokungafundanga kwabo nokungabi civilized kwabo badiswa ukuvota. So i-reasoning ucabanga kwe-CCC manje and uyaziphikisa futhi yena uchabanga athi yena ngo-1999 sabona okutho ukuthi bayakwazi ukuthi abaso party entsha mase becabangisisile kahle kahle if kuyukuthi sesaba labantu size sibabize inkomo kumele sizibuze phela uma sikhuluma ukuthi ama-metaphors esiwasebenzisayo avela kuphi ukuthi zizahlabana esibayeni kumele sizibophe. Ababoshwa abantu ku-democracy babeboshwa ngesikhathi sokunqindezelwa beboshelwa khonokho ukufananiswa lenkomo ukuthi abacabangi yikho ke bazokhoza i-chaos lento ezifana lezo. Umuntu omunye ocabangisisa usecabanga manje ukuthi njengoba ubuza kanti kambe abantu abasingabavotela bazoyisusa kuphela ilizwe from le into esikuyo manje basise kwelinye bona beveza ama-science awe-colonialism awezanu awokudelela umuntu nokungamthembi ukuthi ule ngqondo uza vota ngendlela efaneleyo.
Bayakhala eZimbabwe kulandela ukutshona kukaSomahlaya olodumo uClive Chigubu okhulelwe ngumkhuhlane wemvukuzane. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Umthini kaKhayi uthi uSomahlalo ubhubhe namhla kobulawayo kulandela ukugula kwakhe okwesikhatshana. UKhayi umuntu obekwazi ukwethulela uZulu akucabangayo sonke isikhathi.
Stop listening to what every Ndebele guy says because sometimes walamanga. Walamanga. I saw this guy breaking a passing umfazi umele uguqele. Last night my wife crawled for me. Yeah, umfazi wamguqela because wayengaphansi komthetho umfazi asithuma kushaya.
Uyakhala uMothusi Bashimane Ndlovu waziwa ngegama lokusoma elithi uMadlela Sikhobokhobo.
Ayikho into yokuhlungu njengokubona umntwana omncane osakhulayo edlula masinya. Kuke kuthiwe khona hayi makudlula umuntu omdala hayi ukuthi hayi uphilile impilo uyibonile. Manje ma umuntu ezadlula ngicabanye wazinizi early 30s if I'm not mistaken. Into yobuhlungu kakhulu kakhulu kakhulu. Sikhala nomndeni wakoChigubu kakhulu. Sithi akalala umfana aphumule nanoma ehamba emasinya. Kodwa ke akusiyinto esidecidayo ukudecide izulu ayikho into esingayenza. Sithi akaphumule umfana.
Uyakhala njalo uRobert Dube usomahlaya olezicoco ezimbalwa.
Kwehle ifwe elimnyama silahlekelwe ngomunye wethu. Njengathi thina sisuka industry eye entertainment abade bengo MC osomahlaya ama comedian sifana labantu asebekhitshwe omunye umhlubulo ayikhulumeka indaba yomfana lo ibuhlungu kakhulu besicabanga nje ukuthi ngokungezwa kuhle nje njengoba nje umuntu yakagule uzalulama la yabe ngcono njengoba kwaba sesibhedlela wabuya waphuma
umculi olodumo uNomathamsanqa Nkwali Mkhwananzi laye uthi
silahlekelwe kakhulu ngokuthiwa umfo wethu uClive Chigubu ngimbonile nje 4 days ago wese ubuhlungwini yikho mina ngathi angeke ngithi kulula ukuthi ngo accept but ngimbonile ukuthi bese sizobuhlungwa bongakanani ngicela kuhulumende yabaphathi bezibhedlela ukuthi at least abantu bakwanise ukuthi bathole isizo kusasele isikhathi ngoba it seems weleke hambe phenduke hambe phenduke engatholi isizo
uthande kancube olenkampani ye events with Thandi udabukile okumangalisayo
silusizi kakhulu ngokulahlekelwa ngumfana lo this guy was so talented it's such a huge loss for uBulawayo as a whole besihleka besikholisa laye ngumfana besimjayele kakhulu and we could see his star rising
uthandidlana umculi owaziwayo owakoBulawayo ukhala ngokuthi abantu behlulekile ukunceda uKive ingayokusela imali
Inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu ukuthiwa ngubhuti wami uClive Chigubu ngendlela asishiye ngayo kubuhlungu kakhulu okubuhlungu kakhulu ukuthi asenelisanga nje kusimeseke asilamali
uClive ubeselesikhatshana esenza umsebenzi wakhe lo ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngiwokhip Dube
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrica okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini beinternet. Livule ikhasi leVOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kuVOA Ndebele nakuTwitter kuVOA Ndebele. Qhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singekehle kanye sihlobo othe sikhangele ezinye zezindaba ebesikhokhela. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isicelise uzulu ubanagqoke okumnyama kusasa ngolwesihlanu njengendlela yokujengisela ukuhlukumezeka ngentengo yempahla elokhu ikhuphuka nsuku zonke. Abenhlanganiso yeZimbabwe Rural and Urban Councils Nurses Workers Union bakuthaza abaqhatshi ukuba nabalandele ukwenziwa nguhulumende ukutholisa izisebenzi zakhe ingxenye yeholo lazo ngedola leMelika. Bayakhala eZimbabwe kulandela ukutshona kukasomahlaya olodumo uClive Chigubu okhulelwe ngumkhuhlane wemvukuzane. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethola lamhlanje oluvalelisayo uPraxedes Jeremiah City. Asidibanini ngo-half past six kusasa ekuseni. Abengenelisanga ukuzwa indaba zethu lela ngokuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past seven kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.